ngizile lomdiko ukuthi sokuxotshela amakhansela akwakuthweka ngakuyeli emsebenzini yikhothi kobulawayo. So kwakhathesi sesimelele ukuthi sizwe ukuthi nalesi sikhathi sokubaxotsheleni ngoba iqhotha labo nalo limele labaphepha akhombisa ukuthi boneni ngoba sonke isikhathi sakwazi ukuthi ukwenza ngayinini. Singathola lawo maphepha singawacwayisisa sizwe ukuthi boneni njengebandi lathi saphuma lomgoqo ukuthi kuzokuqhuba kwenziwa njani.
Miswa umsebenzi nyakenye amakhansela la ngubaba uKasukwere wayesithi ke thembekanga enza imisebenzi ye corruption ilina leke lawacwa isisa yini labona kubana kulanto enjalo
njengebani lathi silo shadow minister wethu amakhansela obuthenge lizwe xa isisa ukuthi inokwenzakalana kumakhansela awegqili kafathola ngalizo ngoba nxa kuyikuthi uKasukwere wayevele enobufakazi okutshengisa le-corruption ngakahambanga wayakhipha ujaba lakhe ekhoti wabona ukuthi kakulalitho nethemba ukuthi usezama ukuthi adinge ezinye iindaba ezingancani labo njalo kumbe ufuqa nje isikhathi ukuthi siye sefika kukhetho lawo makhansela engikemsebenzini ukwenzela ukuthi banelise ukuthi bantshontshe izimali zikakhanseli elingizendela ukhetho luka-2018.
Nxa kungela buhuquluzi lokungethembeki okukhona okwenziwa ngamakhansela la kuyini pho uKasukwere akuba ngayo lapho?
Akuba ngayo uKasukwere ukuthi banelise ukwenza ubucili nokuntontsha emakhanseleni besazi ukuthi abalandeli bethu amakhansela ze-MDC kawasuze babalise ukuthi bantshontshe ngoba babe sebebone kwafuna ukuyontshontsha. So abakwenzayo ukuthi bafuna ukuyontshontsha abalandeli amakhansela zethu engekho ukwenzela ukuthi kungakaba nomuntu ozakhulela kelezulu ukuntshontsha abafuna ukukwenza.